sokuqhamuke ukuphikisana phakathi kwebandla leZANU-PF lamabandla aphikisayo phezu kodaba lokuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeka esephula amalungelo oluntu elizweni. Uhulumende welemelika kanye lenhlanganiso ekhankasela kulondolozwa kwamalungelo ye-Amnesty International bethule imbiko besithi uhulumende weZimbabwe wephule amalungelo oluntu ngendlela esabekayo nyakenye njalo ehlukuluza amalunga ebandla eliphikisayo le-CCC ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Basole njalo ukubulawa kwelunga le-CCC umnumzana Tafumane Masaya owagongodwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabacuphi kumbe abasekeli bebandla leZANU-PF. Akekho osebotshiwe phezu kwalesi sehlakalo. Ukuhlaziya lolu daba ntungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo endawonye losenator we-CCC eMatabeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo onguye osungula lingxoxo.
Ufana lakhona ke sakubona ku-street abantu akuhlonitshwa amalungelo abo. Sibuye ku-election abantu bevotele laba abafuna ukubana babe yibo abakhokheli kodwa uhulumende kube lokuhlukuluzeka kwabantu ama-MPs ama-councillors ayevotelwe ngabantu kwafika nje umuntu wabakhipha mangazi ukuthi ikhodi eZimbabwe ivumelana nomuntu ohlukumeza ilungelo labantu. Abantu bahlukumezeke kakhulu kuleli lizwe kuthi ilizwe labo.
Babunkomo nansi indaba yamuzwe yakhuluma lapho babumoyo uthi yena muvi uhulumende wenu njengeZANU-PF okokuthi iselisifananela lo hulumende kaSmith owayekhona ngesikhathi seRhodesia.
Yikuphi esingakuqamba ukuthi lapha kwephuliwe lapha kwephuliwe lapha kwephuliwe singakhangelanga ukuthi maybe yizinto ezikhuluma i-opposition okuyabe kuyi-politics ngaba abantu bayatho ukuthi lapha nalapha 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 njengoba ngikhulumile futhi layizolo.
Inyakenye sibone kubotshwa abenhlanganiso ezizimeleyo abangamachumi amane besetheswa umlandu wokuzama ukwethula impumela yokhetho ngaphandle komthetho okulicala abalilandulayo. Sibonile abanye begongodwa abafana labo mfundisi uMasaya njalo abantu abambulalayo uMasaya ngesikhathi sokhetho lanamuhla lokhu bengakabotshwa ngeminye imizekeliso ephiwa yi-America le-Amnesty International.
Njengoba ngishitshe mina izinto eziyalezi kuyafanele ukuthi abantu bame laphana kube lobufakazi batsho kona ukuthi nangena wenza lokhu nalokhu 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 singayenzi igeswe ngoba at the end of the day abantu abaqondane lokubopha abantu umuntu oqondane lokuthonisa kwabantu kunengadi yazikahulumende eziqondane lakho khona.
Nansi indaba babumoyo uyakhuluma uNkomo lapha.
Kwesinye isikhathi nxa umuntu ekhuluma izinto ezingasizo ngokwenzakalayo laye kahlela lungelo enjalo yilibandla leZANU-PF uhulumende onguye obusayo ngoba usekhuluma izinto zokuthi ngingakhuluma iqiniso izaba sengikhuluma into engamelanga ngiyikhulume yiko kuthiwa khona amalungelo asequliwe. Amapolisa azimelanga abantu bayahlukunyezwa ngikhuluma nje uNkomo ensiza abebandla eliphikisayo batshaywa besemhlanganeni bayozibhedlela kwabaziwa ukuthi batshaywe ngobani labo bantu azaze botshwa umhlaba wonke uyakwazi ukuthi lapha ekhaya abantu amalungelo abayephula. Ubaba uNkomo ngiyakwazi enhliziyweni yakhe umfowethu ukuthi uyakwazi ukuthi kukhona kodwa yesabo banekhulume iqiniso.
Baba uNkomo kuthiwa iqiniso uyalazi kodwa uyaqhaqhazelwa yesabo ukukhuluma.
Umuntu ongazisi i-identity yeZANU-PF niyo zakhuluma konke lokukhulunywa ngubaba uMoyo ngoba yena elethemba lokuthembisa abantu into eyizeleze ngokungcolisa ibandla ukuthi leli bandla hhayi linje. Engikhuluma uMoyo zeunganyesabe ngikhuluma vele ngikhululeke kakhulu ngingela kumbe ukuthi kulo muntu ezinesabayo kumbe ongekuhlelayo iZANU-PF ngoba nami yingxenye yalelo bandla leZANU-PF esikukhulumayo thina sakwathi lingelo lo muntu liyahlonitshwa umuntu wonke eZimbabwe ibelungelo ukuthi ayenze into ayifunayo.
Ngiqhubeke lawe khonapho baba uNkomo. Bakhona abathe selehlulekile ukubusa kuhle baba uNkomo bathi hayi umnotho ulitshaye walibhuqa phansi seliphelelwe ngamasu ngokunjalo kumele likhulumisane lo Chamisa la bamabandla aphikisayo abanye libona ukuthi ilizwe lakhiwa njani kuyiwa phambili. Ungathini ngalokho?
Wakhala upresident isikhathi esiningi kukhona bekuvula okuthenzisa izivelomezi ekhona. Ungakhangela athi esizoba sikuthekise ubonile amazwe abuye ngathengiselayo izindakithi khonapha kwelakithi bakhona ubusinessman abathengisela abakwenzayo bona njengabantu bethengisa abakwenzileyo. So thina umnotho ukuthi sesingathi sisayasidini kumbe i-opposition asiyidini.
Baba umoyo akuyiphethe ngamafitshane kulesidingo yini sokukhulumisana njengamabandla ezombusazwe lapha?
Isidingo sikhona ukuthi kukhulunyiswane ngoba isimiso lihle sonke singabantwana bezimbangwa sonke sahamba empini siyalela inkululeko ukuthi ilizwe lakithi sidle umnotho wayo wonke umnotho lo okhona wethu sonke sambe sahlupheka kangaka umnotho khona sehlothi sihlale phansi sikhulumisane.
Angikwazi ukuthi babumo akutsho ukuthi kufanele ukhulumisane sihambe siyenyeka yini. Savula thina iminyango yonke ukuthi abafuna abaphikisayo yanihlaleni phansi sakheni but bona bayala.
Ukomo ukhuluma ngama-election adlulayo mina ngikhuluma kathesi awufani lo muntu othe buya sihlale phansi njalo kambe ngingathi ngile nkomo eziyi-100 yebiza umuntu ongelankomo ngithi buya sibophe isipane sihlanganise uhlanganisa nani umuntu omele obize nguye uNelson Chamisa ngoba nguye owangena ku-election nguye abantu bezimbabwe abamvotelayo ukuthi aluba kuthiwa bahlala bonke phansi njanokuthi yethatha umuntu izini ongela lo muntu oyedwa uthi buyahlale phansi kubizwa kuthiwe yini khonokho
usasele bandla emthamisa
ngalikhona ibandla imthamisa ngoyechamisa lobakalabandla ngitshele ukuthi izimbabwe lekuyinje
ithi ibandla kuyachamisa kuthiwa yiphi
uchamisa ibandla lakawulazi ngikhuluma nje ngikhulumela yena uchamisa ngokwakhe ukuthi nguye upresident wami
nganabandla siyamdinga ngathi ngasukukhuluma naye.
Lo-ke ngumnumzana Malaki Nkomo oyibandla lezanu PF ubexoxa endawonye lo senator we-CCC esigabeni seMathebeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo kungqoqo elawulwe nguNtungameli Nkomo we-Studio 7.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.